ini nauti isin depele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asineke sibathembe babukanti. Asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi wonke lokho abakwenzayo kunqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkosi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 Harmonized General Elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out. We must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo lokho akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi lamagama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi lapha kade beyogcoba khona inkosi yamangisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba. Kodwa esikwaziyo ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi lawo ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuya bukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse ngiphathe ngendlela ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke, uma ufuna ubudlelwano bethu bubuyele kobujwayelekileyo, kufanele ukhetho lube ngolukhululekileyo, kungabi nezihibi. Lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele, siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye, engabe la magama ewakhipha ngalezo kuluma babenazo ezama ukuqinisekisa. Kodwa ke njengabantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona iqembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi, kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka. Asilo qembu ongalethemba, sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini, besebenzisa amasosha, besebenzisa amaphoyisa, besebenzisa zonke izintambo ze-security yelizwe. So ke hayi, asingeke sibathembe babukanti, asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambilini kokhetho, ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na, kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka?
Ngokwami ukubona babukanti, ukhetho lolu luzafana nolunye osolwedlulile. Ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona. Uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yona le edlulileyo ukwandulela lona lolu khetho, indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka, esibone kubotshwa ngayo ama-politician, ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo, akusithembisi ukuthi lolu khetho luzahluka. Njalo akusiphi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama-elections akenzeka ngaphambili. Futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo, ngibona ngathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PF. Iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli Chamisa, i-CCC. Indlela ongathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula. Siyakwazi ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini.
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela, ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimota ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa nguMnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision, njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution, uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silo mthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe ukuaccessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ePhalamenti baba Mafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
IPhalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla, ibandla le-CCC okwamanje lilamamembers angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani, kufanana le nje ekhonkota indlovu, indlovu yabe kuyizihambela. Enye indiza khonkota inyanga yabe kuyizihambela. Siyazama kodwa khathesi asila mandla okuthi singayenzani ephalamenti, singakhuluma kungabi le tshukuntshu. Njalo sibona ngani kungabe iphalamenti le iyaphangisa ukudissolva, kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulance lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho besembusweni vele uzaphela. Libhiza elichatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela, lifa labantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilo mthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi statutory instrument. Imbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair, i-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube accountability.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Sharamba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulaloko abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela lokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngomoya wensuku ezithile ezimbili ezintathu. Abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakusuthi kanti kungani ama-bills eqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi zokukhona ukuthi i-billing system eBulawayo City Council kathesi ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathi thina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi kubantu abangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokho, lamanye ama-bills siwaveza silegcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system ngabona yiyo lohlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi ukuthi Paul othethole ibhili yakhe njalo phongu uyabhadala engazange adingisise kucouncil kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala. Esilethemba lokuthi i-council ufanele kulungise lokho ngoba sesizabatshela ngakho. Kodwa ukuthi ama-bills anjalo abuye ebantwini liqiniso sibili ukuthi i-billing system ufanele u-council ayinanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha, yikwehluleka umsebenzi kamanisipala na?
Well, kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuya kule sizathu yathola labantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe sibalale ukuthi nxa abantu besebenzisa amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubalwa amamitha abenjalo abantu kufanele babhadale kodwa okukhathazayo la mabhizinisi asukaqanze abandla nxa sebesiya kukhansile bathole la mabhizinisi aqanse kakhulu and besekunanzele ukuthi kule mistake yenzale yibokuhlupha khonokho sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le-billing system yekhansil abantu besebehlale sebekhonona bengelaqiniso ukuthi amabhizinisi abatholayo kuhambe ngamabhizinisi aqondileyo yini so yiluhluphe esilalo kodwa ikhansil isikhathi esiningi sesizaxa okusalayo nanjengenhlanganiso yezakhamizi ebhupra ukuthi khona kubakunanzele bakulungise and amanye amabhilisi wathwale bahambe bewalungise so esikuthiwayo ukuthi i-billing system yekhansil isafuna silukunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngale muva okanye ama-hayisi bamaningi lanxa yangathi nje ngathi ayehla kodwa alokhu esiba khona so i-council ayiwabambela maphi size sitho ukuthi engxenye amabhilisi angaka ebantwini i-council ingayiyawakhangela amabhili wonke ukuthi le yabe ikhangele imali ephezulu engathi aqwe bayawasola bahle bawabambe bangathumele ebantwini bathume beyaze beqinisa ukuthi sebawakhorekthile kumbe sebeqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so yikokuqale kulokuthi ama-mistakes angabe ebonakale sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so ke sikhumayo sithi-council ukuthi ayiki amabhilisi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele nje izisebenzi i-council wakhangele zihambe through zibonti le ingabi le nsolo bakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayiqondise beyangabahambisa amabhilisi ebantwini
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-Bulawayo Progressive Residents Association okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo leZifra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bethembekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke othungameli osithembekile ogila sayidi udube nabanye nje engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandelo kaNkulunkulu. Ngiyabonga mani ukuthi izile sekunomzamo obakhona la eSouth Africa bekhulumela isizwe sakamthwakazi, bekhulumela isizwe sasemandebeleni, bekhulumela isizwe sikamzikikazi futhi siyahlupheka nje eZimbabwe. Siphinde nangapha futhi emzansi nakho kasithatheki kahle siyahlukunyezwa futhi. Kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele bababheke lele kuyinto enhle kakhulu. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga njiyabonga ubaba umoya ngokuthi bakucabange leyo nto leyo bake ney'nkulumiswano ezinjalo. Into esengincusa futhi ukuthi asibambaneni emathekelelini ezewolo, asibambaneni senzele into eyi-one. Ngiyabonga uma singabambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume. Nginyathekeni sipalishekele okhulumayo ngikholeni isizwe esizwe ngisakamazi intakadube sedlula ngikhuluma ngilayo eMpumalanga kunasi-South Africa. Ngiyabonga
salibonani salibonani ku-Studio 7 siyabonga kakhulu, sibonga izinhlelo lisipha zona. Mina amigama ngu-Adolf Shaba kuseZimbabwe kuphela ozobona umuntu ofanele ebe yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupe omunye ongu-presidential candidate wenye iparty ecourt. Laba ngabantu nje abazehlulekele ukunobhilayisa abantu. Yebo kambe i-delimitation report ayikhona kodwa bona into yokuthi election postpone khona bafuna izani ihlale embusweni kuze kube nini umuntu yakubona ukuthi sekuphelile ngayo ngoba uhlulekile uhlulekile ukumobilize abantu ngisho namakhadijensi uyehluleka just ukufilda amakhadijensi singasabali la mazero ozohamba ewathole
Studio 7 njani kodwa abasakazi abahle hhayi ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kuthiwa i-MRP ikhuluma ngutamashona nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukhuphukileka inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona uma sitamashona siyawazi ayisiwo wonke amashona alengqondo embi i-system yezimbabwe isapota amashona kuyafana lakhona laphana kuqala izanu p f ilwela uzibuse sasithi silwisana lamakhiwa ayengasamakhiwa wonke sasilwisana lawo amanye amakhiwa wasincedisa size sithole i-independence yethu kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa babe sincedisa kunjalo ngoba i-system yakhona yayisekhenda amakhiwa la ekwazi engumkhiwa ukuthi i-system le isekhenda thina kodwa kwakungamgwadisi waye amashona uma sebeyenza i-system yabe sekhenda bona uma sesita amashona yuwa rongo kube sokuthiwa silobandlululo ndikuzenzisa lokho ndikuzenzisa bakhona abakuncengayo kumbe kuzani p f abatsho njalo siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo but i-system yiyo esekhenda amashona siyazi silobu hlobo lamashona lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona kodwa lokhu akungiki manhlono ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokhu kodwa amandebele la kwata sesithi siyenzisa i-tribalism bayazenzisa
molweni esitudo vo ndebele molweni esitudo musho umsebenzini wenzayo ukusiphathela indaba zasezimu sinimamele silapha e-South Africa ke thina sisilapha e-Eastern Cape sinimamele siyahamba nani ayiwisha izimu ingakhululeka ka kube kuhle siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-Engine Garden inkosi ekhaya Eastern Cape ndingumxhosa ndithetha isixhosa kodwa ndihamba nani
eli njani basakazi labalaleli lonke uyazi ukuthi kwesi sikhathi sezwa abantu abaningi naba ku-Studio 7 bathi hey i-tribalist akayifuneki uyazi ukuthi asikhuluma abantu abadeuke e-South Africa asikhuluma abantu abasemazweni opho ukukhuluma nje kuphe into ongayiboniyo thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abasezimbabwe lapha abasemathebuleni labasemashonaleni yazi ma umuntu osemathebuleleni uhlala phansi ukhangele isimo esilapha nezimbabwe ukuthi uhamba kanjani mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa ngumuntu wasemathebuleni ingakhankasa iHarare nyala lokumtshabe ngamtshaya lowo muntu nyala so umuntu wethebhalisi kunabombane ngoba aye iHarare wonke avunyelwe ukuthi ezokhampeni emathebuleni uchamisa siyamvumela umnankakho uyavunyelwa omuzi labonke bavule kahamba umqondisi kwaphana ma ethi yakhampeni emashonaleni ukuthi abaye bebenzeni kumbe any party esibangelizwe ubona bengayi khona kade emashonaleni lube bethi ba ama-national party kodwa akulanto abazayithula khona emashonaleni ah madodi i-tribalist akula tribalist emathini i-tribalist kona emashonaleni ngapha kithi akula tribalist
Studio 7 ndivuka njani sihlobo ndivuka njani bangane ngezindawo hayi ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi amen bantu bakithi bathakwaza abahle bathwakaza abahle kulabanye bakithi abalokhu bengazi ukuthi umthwakazi kuyini kulo jaha lapha kade ngilalela i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane awu bakithi jayele banzi hhayi usesebunyameni jayele banzi akuzame ukuthi ujoyine imthwakazi phose ungalungelwa and bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa ke awukazi lutho joyina umthwakazi usesemasinyane jayele banzi ye hayi ngiyabonga vuka mthwakazi vuka abantu ngobani abantu yithi abantu qobo phambili nge-MRP ngiyabonga nguzikode khonale kwelasebotswana amen
kumshelele
Ayi, asihlaziyeni madoda asihlaziyeni. Abantu basithatha phi sibindi singaka sokuthatha ilizwe befaka esikhwameni belenze labo bebodwa. Now, into nje engizama ukuthi siyikhulume lapha madoda, abantu bakithi labomama nabantwana konke. Ye, mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyi-one. Kanti vele ilizwe leliyana ngelabobani. Kanti amashona lamaNdebele babe bangani, ngamagugurawundi babe bangani. It's not true. In brief, iZanu yayifuna ukwenza i-one party state. Isazi ukuthi kule zaphu, izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo. So akula Joshua Nkomo adingisayo, uJoshua Nkomo was a national leader. Now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho, mina ngangiphakathi kwakho nyakwazi. Njalo ungangibuzi ukuthi why ngiseGoli ngabalekela iZanu 1986 befuna ukungibulala because mina ngiyizaphu, I'm opposing iZanu. So impi ekwakuliwa laphana ngeGugurawundi kwaba igorele Masimba Ebanu, that was 1980. Ngekwakuyakhe kwaba igorele leGugurawundi ngo-1982 babedinga amagama amalokuze nakhona. So ke iGugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu, ngoba izaphu injani, izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula iZanu. So into engiyitshoyo ukuthi please, we mustn't fight the tribal. Asilweni lento ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe, iZanu PF. Not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amaNdebele amashona, this is unfound. Impi ezaliwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena ma usuyalanda indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi ukuthi wathatha inkomo zamashona, mina ngangekho angizangakubona lokho. So we mustn't fight tribal, let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni iZanu kuphela. Lokho okuningi mina angibona is an unfounded story akuyindawo. Thank you very much. Bye bye. Thixo anibusise, siyabonga.
Ye, Studio 7, ngithona njani Studio 7? Hayi, thina siyathona Studio 7, kanti
vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Kanti laba abantu bona laba abatshontshe imali bona uhulumeni omnangakwa lapo babangelwa yini? Baboshwa obani? Bona baboshwa obani? Umthetho nawo kumele uphela ungakhethi ma umuntu ehona vele umshaye kanjalo, kusebenza imvalo yomthetho. Hayi ukuthi kuthiwa bona waselokhu bebopha abanye bona beshiya ngaphandle, nawo banegcala bayatshontsha ibhola.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika idale lejuri lesigaba seNew York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli wele Melika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi E. Jean Carroll. Ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu, $5 million. Okuningi ngodaba lolu asiluzweni kungxoxo esenze lo mnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sibe sisiside sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokhu. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi, bekukhanya ukuthi hayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu kakhulu ukuthi ngikubona lapha uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikijeni lapha. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho ke akangimangali nxa ngisizokuthosa kumele ukuthi ambhadale lwana umama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba wokuthi ancintise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa. Hayi, ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi noba mina ngangena lapha kuMain Street ngifike ndubula umuntu awele phansi afe. Ngiyabe lokho ngilabo futhi abantu bambona ba abasoze babone ukuthi ndubula umuntu lapha. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokuthi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqakathekileyo i-secret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazona ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancintise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama ngu Chris Gandhi, asibaneni njalo kusasa.